Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 20 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ikomiti yeparlamente ebona ngezempila kahle ithi izibhedlela zikahulumende eziningi azila michina, imithi izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika, Southern African Development Community, SADC, icela uncedo lokudla kwabantu abangaba izigidi phose ezingamachumi ayisithupha, 58 million, ababhekane lendlala enkulu lonyaka. Umongameli Joe Biden lancintisana laye emele ibandla lama-Republicans kukhetho lwalonyaka. Umnumzana Donald Trump usebevumelana ukuthi bazadibana kungxoxompikiswano ezimbili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomiti yeparlamente ebona ezempila kahle ithi izibhedlela zikahulumende eziningi azila michina, imithi izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Ikomiti le ithi izakhuthaza uhulumende ukuthi engezelele imali ephiwa kuhlangothi lwezempila kahle. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lelunga lekomiti le njalo emela iGwanda Central edalele eparlamente unkosikazi Nomathemba Ndlovu.
Ezedlela emthina enkelisabangela ukuthi khona ayikho ezedlela kulobunzima.
Indubo ezinye ezikhona ngaphandle kokuswelakala kwemichina yiziphi?
Ezedlela akulamithi baba, ezibhedlela kakulangubo, ezibhedlela kakulakudla. Like kulesinye izedlela esifike kuso kuthiwa imakumbe hospital, kunengubo kuthiwa ngezika-1946 esezifefeke ezile zikhala. Sesibhedlela lapho indiza zonke ababephekela kuzezinzulu kudala sezafa, ezinye sezirusa zisavunyelwa. Bapheka ngempila bekutula ukusikhangeleli ukuthi abantu bangadla yini ukuze kube yeneleyo. Hhayi, akufuni.
Ye, sibona olunye udaba lungo lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Lona kuminjani ezibhedlela?
Ezibhedlela bakhona sibili abantu ababesebelethwe sebephanjaniswe izidakamizwa. Baningi, but into ehluphayo thing number one, i-staff kumbe ngithi amanesi kumbe ngithi abantu abenza imisebenzi yonalowo ezibhedlela yakula, ama-nurses ethu wonke aqualified saphumaya ngaphandle kamazwe. Izibhedlela sekuthenga ukuba yisibhedlela nje sekuthi umuntu uhambe esibhedlela. Babili bathathwa bathole isizo ngabale mali zabo laba, thina uzulu wonke ukuthipheka esibhedlela kulandela abangasinceda ngayabezakwamizwa baningi sibili. Omunye nje kumbone lawe ngamethu engatshelanga, but ukuncedakala kwakhona kuba nzima ngoba nama-rehab awakho lapho kuthiwa abantu bangancedisa.
Pho konke lokhu likukhangela libone angathi kungabe kubangelwa yikuyini?
Lokhu ngibona ngani kubangelwa yikufa komnotho welizwe, ngoba umnotho nxa ushile akula lapho kungandlela khona noma yini, ngoba into yonke iba khona ngokuthi thengiwe. Nxa imali ingekho kuthenga ngani bani? Umnotho welizwe yodwa le konke khonokho.
Njenge-committee ebona ngezempilakahle, selibhodile labona indubo ezikhona, pho kuyini elikhangelela ukuthi lingakwenza ukuthi kuncediswe uzulu laphana enelisa ukuthi ebe eselatshwa ezibhedlela?
Antiyakwazi ukuthi umthetho uhamba njani. Nanxa kungukuthi abantu sebebhodile angesi sathatha konke esikuthathayo khona sesizahamba lapho njengekomiti siye kuthethi lako-house, imove ibe yi-motion sikudibhethe kwenzela ukuthi sizwakale maybe nohulumende angakuzwa ngcono nxa sekuphuma ku-House of Assembly.
Ye, kungaba le minye imithetho kumbe iziqondiso elingafuna ukuthi lizikhuthaze ePhalamende ukuthi zifakwe ikakhulu sikhangela indaba zesibhedlela.
Indaba zesibhedlela sifuna ukuthi ngasiyafuqa sikhuthaze ukuthi ithezari nxa ikhipha imali imali eningi yayezibhedlela ngoba impilakahle yomuntu iyehamba kuqala ukuze senze into esikwenzayo kumele sibe zimile imali ngobuningi kayihambe iyefakwa kuhealthcare.
Unkosikazi Nomathemba Ndlovu lilunga lekomiti yePhalamende ebona ngezempilakahle. Umanyano wamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika owe Southern African Development Community, SADC, ucela uncedo lokudla kwabantu abangaba izigidi phose ezingamachuma isithupha 58 million ababhekane lendlala enkulu lonyaka njalo lezulu lesikhukhula kwamanye amazwe. Inkokheli yomanyano lo yenze umhlangano omkhulu namuhla ebulenjini bokuxhumana lapho umongameli João Lourenço obe ngumgcini sihlalo obike ukuba amazwe la asebambisana ukuze edingele abantu ukudla. Uthe kuyasinda ukuba akwenze kungelasekelo lwamazwe athuthukileyo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ube semhlanganweni lo kasenelisanga ukuxoxa lesikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba obengaphenduli umakhalekhukhwini. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Everson Ndlovu ofundisa izifundo zokuhlenga uzulu ezedisaster management ekolitshini lemfundo yaphezulu eNational University of Science and Technology.
Kuyabonakala ukuthi sihambe sanganisinga ngoba sesishiye namakhofi omdabu ngaphandle. So i-idea yesiphala senkosi kade kuyikulungiselela imomenti engalezi. Okunokho kubheda siyakwazi ukuthatha laphana sifide abantu be singakaceli ngokucela emzini yi-prepared yethu le ngikhuluma ngayo. So ngiyananzelela kumbe ngiyagcizelela kubameli besadiki abakhokheli bethu ukuthi asithi invest on disaster preparedness, money wise, material wise, you know, infrastructure wise, kuhlale kukhona izinto lokho kwenzela lo kuraso lichaya thina waredi glasi yakho redi babadile ukuthi bethi nokubhawusa bethi kuza kuba nzima kusasa. Asithi ivele mine kahle indimekisizi kuza kuba nzima kubalimi ukuthi bathi bawunsipel to their own self-state.
Ubonani kodwa imihlangano le iyanceda yini kumbe baba bezicocela nje ukugcina vele ungasayenzakali lutho?
Mina ngibonile babadile oflent uhulumende we-Mozambique lapho okhuluma khona ngama-floods la unikile i-SADC indawo e-Mozambique yindawo I think it was kuthiwa industrial site somewhere izile ilungile ukuthi ibe yindawo engasetshenziswa. Into engicela engikhuluma ngayo unike i-SADC region indawo yokuthi bafake khona ama-ofisi abo awe-disaster response. Khonokho mina ngibona kuyinto yakuqala i-SADC esenzile enhle kakhulu nxa sikhangela ezama-disaster. Njengoba ise-Mozambique sekufanele ukuthi amazwe wonke akhona i-SADC kakhesi bakhangelele ukuthi bafake whatever money ezabe bezivumelene ngiyamithin kwenzela ukuthi that center iphangise ukusebenza. I-sector leyana inakho ku-address izinto bengikhuluma ngazo not only uku-respond izakhangela futhi nokuthi ngabuke umumbi okhona ongene eZimbabwe ongene eLesotho ongakudileyo emabhoda in the first place uhambe masinyane uyefika to the need people down there uyayibona all those things zikhona khona nabo. So i-SADC that unit on its own isiqalisile uyasikhombisa ukuthi yes kukhona okukhulu abangakwenza bebambile.
Ye, kuya phambili siulubona zani baza kusebenzisa yini kumbe yagcina lakho sokugcwele uthuli nje.
Hayi, mina I'm optimistic especially in the current leadership ekhona khonoko ukuthi uhulumende weMozambique adingamnika indawo bakadinge ukutshengisa ukuthini nokutshengisa ukuthi no abalisebenanzeleli our leaders sebenanzeleli no we cannot continue to do that. For good, we can not continue to break up for issues and all of that. But that means it. We don't know what the center lay binding key, the mass centers, our EU. Now, we have a link up with the mass centers, our EU, the mass centers, our kubo Asia, kubo Latin America, nase Europe. You know such things. This is a good thing. So, mina nkangela ukuthi njengoba sabe palisile, my belief, kumbe my desire, ukuthi khona umcabango onjalo usuzasukuma ngamandla eSadika, bakhangele engathi mina ngisesikhuthe.
Umnumzana Everson Ndlovu ngofundisa izifundo zokuhlenga uZulu eze-Disaster Management ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST. Ubexoxa loGibbs Dube oweStudio 7 ekoBulawayo. Kwezempilakahle namhla sixoxa ngomkhuhlane wokukhukhumala umzimba owekwashiyokha obamba abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi. Umkhuhlane lo ubangwa yikuswelakala kokudla okukhulisa umzimba, okubika ukuba kulabantwana eZimbabwe asebelezibonakaliso zesifo lesi ngesikhathi ilizwe libhekane lendlala esebekayo ebangele isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Iziphathamandla zikahulumende zalile ukukhuluma ngodaba lolu, laloba zivuma ukuthi kulabantwana abaningi kakhulu eZimbabwe ababhekane lendlala. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxele sikhucamfundo Solwayo Ndlovu osebenza esibhedlela sempilo General Hospital, lapha ukhuluma ezimele.
Ikwashoka baba ibangwa ngokuthi umntwana uyabe engadli ukudla okuthiwa yi-balanced diet, engatholi izinto zonke ekudleni akudlayo. Okuthiwa yi-balanced diet lokhu kutsho ukuthi kumele umntana nxa esidla kube lama-carbohydrates, kube lama-protein, kube lama-fats, kube lama-minerals akhona khonapho ukuze umzimba wakhe uthole into okuthiwa yi-balanced diet. Nxa engakutholanga-ke lokho, umntwana uyabala into okuthiwa yikwashokwa, kungumkhuhlane omubi kakhulu. Nxa kuswelakala ukudla ke uthola ukuthi abantu bayabe sipha umntwana iporiji elechukela kuphela, umntwana akhukhumale umzimba, isisu avuvuke, kuyukuthi lo umkhuhlane uyabe usumubi emzimbeni wakhe. Nxa kuwukuthi balamafutha la ihwahwa ababe likhiphe enkomeni kumbe enyamazanini ebazuza ihwahwa bayafraya ngawo ukudla abakwenzayo, imfusha wabo kumbe ikhabishi, bengaze bapha kunjalo kungafrawanga kubhoyiliwe kunjalo kuyabe kungela ama-fats. Ama-fats aqakathekile emuntwini. Nxa umntwana esele kwashoka uyabe engasakhuli kuhle, engasayenelisi ukuthi aha adivelophe lokhu abadala babe kunanzelela, eqalise ukukhukhumala isisu lokuvuvuka umzimba engutshiloyo, lokuba ebanjwa imikhuhlane mbijanambijana segulile mbijanambijana, ngoba ikwashoka le babe ngasela okuthiwa yi-defense, amasotsha okuvikela imikhuhlane.
Kuyini okungenziwa baba Ngwenya ukuthi abantwana laba behlengwe, njengoba siyabona ukuthi kulesomiso esinye esimangalisayo, isomiso esikhulu sibili kakhulu, kambe kukhona yini okungenziwa ngabazali abaswelayo ukuthi benike abantwana ukudla?
UZulu uyaxwayisa kakhulu ikakhulu emaphandleni ukuthi obaba bengaze bathathe imali le encane abalayo bethenge into ezinjengotshwala. Kumele bakhangele imuli zabo. Okuqakathekileyo njengobana i-drought le inje, abantu bengavunanga lutho emasimini. Kuqakathekile ukuthi imali le encane ekhona ithenga impuphu le-cooking oil, ledobi. Ngibona abantwana bengasila nxa kulochago lalo luzuzakileyo, baphiwe lochago, ngoba ingozi lembi ebuyayo nge-drought, ama-under fives amaningi azabe sengozini embi impilo zabo. Nxa sebecabangela ukuthi umntwana akasakhuli njalo selekwashiyokha sevuvuka umzimba kumbe khukhumala isisu, bamgijimisele esibhedlela, bengabe belokhu bemupha iporiji leyo elechukela eyiyo ingozi kakhulu. Umama uyabe ecabanga ukuthi umntwana sedlile, kade hhayi ukudla lokhu ampha khona kuyingozi embi kakhulu.
Lo ngusikhwicamfundo Solwayo Ndlovu osebenza esibhedlela sempilo General Hospital, obekhuluma lo Gibbs Dube oweStudio 7 ekoBulawayo. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Joe Biden lancintisana laye emele ibandla lama-Republicans kukhetho lonyaka, umnumzana Donald Trump sebevumelane ukuthi bazadibana kungxoxompikiswano ezimbili kule migoqo yale ngxoxompikiswano ezenza kungabi lokuxokozela. Kodwa ukuthi lingxoxompikiswano izakhanga abavoti ikakhulu nxa kukhangelwe isikhathi esesisele khona ukuzavela. Intatheli izindaba ye-VOA uVeronica Baldras Iglesias usiqoqele lolu daba olwethulwa nguChris Gande owe-Studio 7.
Umongameli Biden wapha impendulo ecacileyo yokuthi uzangena na kulezi ngxoxompikiswano mhlazi ku-15 kuyona le inyanga.
Donald Trump lost 2 debates to me in 2020. Since then he hadn't shown up.
Donald Trump ngamnqoba kungxoxompikiswano ezimbili ngomnyaka ka-2020. Kusukela khonapho gazikaze abuye kungxoxompikiswano. Kodwa kathesi sesenza njengani ufuna ukubuya. Akuze ke sibone.
Sokubekwe amalanga amabili alezi ngxoxompikiswano, uNhlangula 27 loMpandula 10, omela ibandla lama-Republicans uMnumzana Donald Trump ufunge wagomela ngalolu daba ekhankasa eseMinnesota ngolwesihlanu.
I just want to debate this guy.
Ngifuna ukuphikisana lalondoda. Uyazi ngizathi akala hlolwe izidakamizwa. Angifuni ukuthi aze njengamhla esethula umbiko wakhe we State of the Union edakwe izidakamizwa.
Coming in like the State of the Union, he was high as a kite.
Akula bufakazi bokugcizelela imbono kaTrump ngalokhu. Ilunga lebandla leDemocratic Party uSenator Chris Van Hollen wabuza ngendlela uTrump aphikisa ngayo kungqoqo ayenze lomsakazo weABC kuhlelo oluthiwa This Week.
He wants to create this sort of atmosphere of a circus-like entertainment.
UTrump ufuna ukwenza njengomdlalo nje wokulibazisa uZulu kodwa kubalulekile ukuthi kukhethwa bani. Ngithi uBiden okhulele edolobheni leScranton ePennsylvania ulwela izisebenzi njalo ufuna abantu besebenze ngokukhululekileyo. UDonald Trump isibonelo sobudlwangudlwangu.
Owake wacebisa umkhankaso kaMnumzana Trump uMark Lotter laye obesemsakazweni we-ABC uyancoma ukuba khona kwababili laba abancintisanayo enkundleni yengxoxompikiswano.
This is going to be live recall and you know Donald Trump gets up there 2 or 3 times a week and pontificates for 90
Uza kuba nzima. UDonald Trump uyakhankasa kwesinye isikhathi kathathu ngeviki ekhuluma kwesikhathi sendula ihola lengxenye. Umongameli Biden kajayelanga ukwenza imihlangano lithathele izindaba. Kuza kuba lukhuni kumongameli Biden.
Lezi ngxoxompikiswano ziza kwenziwa kungelabantu enkundleni. Abalawula lezi ngxoxompikiswano intatheli zindaba zomsakazo we-CNN lo we-ABC baza kwenelisa ukucitsha ama-microphone nxa ababili laba bengaqala ukwenqabelana ukukhuluma. Injongo yalezi ngxoxompikiswano yikuncedisa abavoti ukuthi bakhethe abazamkhetha phambilini kokhetho lukalwezi, kuchasisa ofundisa izifundo zezombusazwe ekolitshini le-Roger Williams University unkosika as a June Speakman.
Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of his opponent, less interested in discussing the issues.
UTrump wazi ukukhuluma ngengxaki zalowo ayabe ephikisana laye. Kakhangeli indaba eziqotho. Ngibona sengathi uBiden uzakhangelisisa okwenzakalayo, akwenzileyo kwezomnotho, lokulutshwana nje okokuthi uTrump yena uyini njengomuntu ancintisana laye.
Ukuze ingxoxompikiswano ziguqule ingqondo yabavoti ukuthi zenziwa nini kuqakathekile, kutsho isiphathamandla senhlanganiso ye-American Enterprise Institute.
Where when you get close to the election and many voters are paying attention, those debates got a lot of...
Nga ukhetho solusondele, abavoti abaningi bayabe sebelukhangelele. Lezi ngxoxompikiswano ziyabukelwa emisakazweni ngabanengi abaye befuna ukuzwa ukuthi bakhetha bani sokusele isikhathi esifitshane.
Imizamo yokuhuga abavoti iyaqhubekela phambili liviki. UTrump ukhangelelwe ukuya esigabeni seSouth Bronx ngolwesine. UMongameli Biden uza kuba eseNew Hampshire ngolwesibili abeselubhekisa esigabeni seBoston eMassachusetts. Lolu daba lulotshwe intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias lalwethulelwa emoyeni yimi uChris Gande.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Lilalele kumsakazo we-Studio 7 sisakaza sise-Voice of America e-Washington DC. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwenu olwe-Live Talk namhlanje sihlaziya imikhuhlane yengqondo i-mental health lokujula kwemicabango okubangela ukuthi umuntu agcine ezibulala kumbe i-depression. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 eliyithumele nge-WhatsApp.
Sanibona la u-Studio 7, hayi igama lami uSilas Sibande ekhaya ngibuye enyama endlovu. Hayi khala ngale ndaba lo mkhulu lona umnankakwe manje osihlukumezayo manje sihlele emazweni ase-South Africa sihlukumezekile labafowethu. Hayi bafowethu, hayi sicela ke siphakamiseni umthwakazo wakithi madoda akithi ke siphakame impela madoda sikhathele ngaleli khehla lomnankakwe lento ufana nalezi imali ezingaqedakala babo lezi imali ezingaqedakala ezokuthiwa amazigi lezo. Hayi hayi bafowethu, hayi madoda, hayi noma nayi sikhathele impela madoda lelikehla lelikilomnankakho lapho elikhona khona nalabo Joseph Shuma abakhona laba izinto zabantu la
sibingelele Studio 7 sibonga ithuba lo sisilo uthiwa ngikhethiwe bebe isikhulumeni sezanu lo usebenzela izanu ngeza umuntu support ichabango kuthi bekwazi ukuthi umuntu wezanu zidlela imali ezanu sisi wabantu ukhululekile ungabo kwenza kanti abantu bayizilima wona babona njalo lo nyaka sisapoti abadala emakhaya kunzima indlala kubi lapho yabo ngithuba ngumasenga lapho kobulawa iphumu lemadokini
chuma amanga umuntu omdala chuma amanga le present lakho lonke lelamanga lonke alithembakalanga ZANU-PF lonke izigangi kuphela uganga into liyaziwa kuphela kwalingena ephalamende akabed door anganamagundwane amanga lebadala leni athi lizaze likhuleke ndikathi hayi mani liyakuyiza muthi linike lisihloniphe mani eZimbabwe mani linike liziphathe sidede ngichuma lapho e-Johannesburg lapho e-Cosmos City lizama ukuziphatha lebadala leni
ayikhona eqinisweni impela kuba amakhanda ayavulwa amakhanda abomnankagwa lawa besike sisiwavule ngelilanga sike sibonti kulani phakathi emakhanda abantu lapa hayi abantu laba normal yezi uyasuzibuza umbuzo ngala mpendulo ukuthi bacabangani kahle kahle bayalela esikhundleni bayalela ukusela bayalela esikhundleni bayalela ukubulala abantu kumanje awungitsheli ukuthi ma engabe esiyavula ibhekari kobulawayo isiza bani leyo bhekari isiza ngani first point ngoba abantu akhona mntu obhenefita kiyo yiyo futhi iyajika futhi luthe futhi kusasa bitshontshela abantu futhi
hello Studio 7 ngokubalaleli sibonge kakhulu esikuzwayo la okuncindezelwa izana ngomzuzu bemtshela iqiniso ichuma akho uyatshele vele ngaba sibhora sinyenza saba khona saba dingi tuwe sekunoba ngozibusa bara ayona kwesihlukunyiswa
njenga mas Studio 7 njani balandeli nabasakazi siyabezo Joseph Chuma hey balikhulumela izigi labo bayikhulumela igovernment yabo igovernment ehlulekayo thina into esibulala izimbobho yipolitics kuphela noma umuntu ebona ukuthi hayi lo muntu uphambanisa sile ezilongwe ngepharty yakhe akumelanga ambonise kumele amkhulume kahle amdefend nomembo embona ukuthi uyenza into wrong thina into esipulalayo eZimbabwe into yankonise ezosipulala iminyaka neminyaka ukuthi sihlungise izinto kuzosithathela isikhathi eZimbabwe nxa yepolitics esinayo engqondweni zethu umuntu mayenza into wrong uyabenza into wrong nomethe ngwepharty yakho kumbe ngwayiphi iparty kumele umsole into wrong kumele isolwe vele
Studio 7 injani wonke nje ngo umthungameli Nkomo. Lapha nandudaba lwe-CC yabochaba lobolishimeni labobani bani lezi ezintathu. Bakhohle laba bantu abayazi into abayenza. Bavela behluleka after vote. Akula nto abayenza baphume nje bazithize bathizwe. Abayekele izanu ibuse intando yayo ngoba bavela bachitha amanzi phansi abasabutheki. Akula bantu abazabalandela kwalabo bathathu lapho. Abasela support njalo into abayenzayo kabayazi. Abana yimi ngabe nyanyekele izanu ibuse. Ibusa kuhle, ibusa kubi. Abayekele kunjalo. Angiboni uncedo lwaNkulu. Ukuthi singathi sele opposition eZimbabwe kasiyabe siyadlala. Akuncedi niks.
Ninjani basakazi bakaStudio 7 nabalaleli abahle amaZimbabweans wonke aseZimbabwe nomhlaba wonke. Ngithanda ukufaka ke ilizwi lami ke lapha. Owakuqala izigi leyi nxa kuthiwa ifuna ukuthi isebenze awumelanga ukhitshwe nama-US dollars namanye ama-currencies lawo. Asilo lolu hlupho. Ngiphendula lothi akube lezigi kuphela kukhitshwe yonke leyi mali. Into efunakalayo amaZimbabweans lapha yikuthi nje kuphela kube le-trust emabhenki. Amabhenki aqalisa ukunika abantu ama-interest. Kuphela yikho khonokho okungaqalisa ukuthi kuvuselele ezinye izinto. Yikho umthambo we-industrialization. Lake labona lapho amabhenki anganiki i-interest. Laleyo zigi yangikhona nxa beyifakile ayitshintshwe emabhenki nxa ngifuna ukuyathatha ama-US dollars nge-1:13 yabo benike lawo ma-US dollars. Kube ne-democratic will kwi-economic power. Hawu, ngiyathula isifo amanye ama-terms into ze-economy wathi into zokutshotsa kusebenzi lokho. Okokugcina uJoseph Chuma, umuntu omdala nxa engayazi into ayenzayo, hhayi abachiwe lokhu bekhuluma. Ngithanda ukumkhuza ngebalaleli elithini iziphofu. Uthe ephendula uMoses Ncube laphana wathi uthe ephendula laye wavuma ukuthi-ke bona abasibo mpumputhe. UMoses Ncube laye ngimkhuze lanxa ikhuluma kuhle ukuthi ibala elithi mpumputhe bengalisebenzisi. Ngangcono ethi yena lingabize impumputhe okwengqondo ngoba sikuthi abantu abangaboniyo abenelisi ukwenza ezinye izinto. They are better people who have with disabilities abangaboniyo. Asikuthi ukungaboni, I don't think abangenza ngcono, abangabusa even ilizwe leleli if given the chance. Kanti uvele upresident laye isiphofu kaboni. Uyatshelwa owakhe yikuhlala phansi nama-councillors akuba kumnankakho enjalo kaboni. Lanxa ibona ngamehlo kaboni practically ngoba kaboni yonke into eyenzakalayo elizweni izinformed. Okuqakathekileyo zingqondo zomuntu. Thank you very much.
Sibingelele enkundleni. Ya, siyayizwa lele bandla elibusayo ngokufostela ukufaka imithetho yengcindezelo ebantwini belizwe. Imithetho yabo vele ngobuningi bayo yokucindezela abahlali bakule ndawo. Ngathi sizokuba siphilisa okwama-slavery ezweni lakithi ngale mthetho yabo le. Futhi ungabhekisisa bona ibasebenzela ukuthi ibavikele bona bodwa njengabantu bebandla elibusayo. Ayivikele umphakathi wonke elizwe. So kulukhulu kakhulu le nto yabo le abayenza. So manje yona le ndaba yokuthi bazokhala bathi kunabantu abavusa udlame into ezinjalo. Udlame luvuswa yibo, luqalwa yibo laba bantu ngemithetho yabo le encindezelo esobala ukuthi ayidingakali njengabantu belizwe.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo ngokwenzakala lapho abaphila khona. Landingathumela enye imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna ukuthola inhlelo zethu ngeWhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ku-Live Talk namhlanje sihlaziya imikhuhlane yengqondo, i-mental health lokujula kwemicabango okubangela ukuthi umuntu agcine ezibulala, i-depression. Singake ehlukana izihlobo, wathi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ikomiti yePhalamende ebona ngempila kahle ithi izibhedlela zikahulumende eziningi azila mitshina, imithi, izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe asezansi e-Afrika owe-Southern African Development Community udinga uncedo lokuphathisa abalambayo olemali efika ku-$58 million. Silu gqiba ke lapha uhlelo lethla namhlanje olivalelisayo ngudaba kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.